mina ngangaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokho ngisakhangelele ukuthi kusadingisiswa, balokho besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena onjengentaba kathi sinqaye ngu-former president onjengentaba, intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu, kodwa ufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokho uyibhoda 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 uzoyefika phezu kwayo. So ke basambhodelela kathesi, kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona nxa ungakhangela u-January 6 i-insurrection leyana eyenzakala laphana, nxa kuyikuthi sibili licala, angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu, mna ngizange ngiyithole lutho kulokhu, angizange ngenze lutho kulokhu. Hayi, wahlala wabuka yela i-television abantu bevulala isigodlo se-America, yena enguye number one president yokuthi wayengabiza i-air force, abize i-guards, abize konke lokhu ukuthi uyeqinisa into leya. Wakuyekela, wakutshotshozela, wakuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala khonoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokhu kuthatha esesuka embusweni abezelayitsha ama-document aqakathekileyo ayimfihlo ayewagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni, wayefuna ukuthini ngawo, wayewagcinelani khona ngale emzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile, kungakutshengisani lokhu?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa. Mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma, ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe wayasetshwa, kwathathwa ama-documents emzini wakhe, kuloji yakhe leyo emolo laga leyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuzakwehla khonoko, kuzakwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Kusukela khathesi kusiyafika ku-November kuyabe sekule zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi konayo. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungatshona kunje, kusasa kuvuke zokuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona khathesi ngokwakhathesi, ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela la madoda we-Fox 4 inews lezi Fox 4 bebekuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthe ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni, kwenzakale njani, basebengathi bayehla. Khathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile, hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale, sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalaphana bebuthelele ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.